Cabinet ezicubungula ezombusazwe kanye lozulu jikelele bathi izehlakalo zodlakela ezinje ziveza ukuthi akula nguquko elizweni laloba sokubele nguquko engatsho lutho ebandleni lezanu-PF kungasela owayengumongameli uRobert Mugabe. Umnumzana Pastor Madiri ugcizelele kulokhu ethi udlakela luza kuba khona ngempela ngoba uZulu kakafundi ukwamukela imbono eshiyeneyo kwezombusazwe.
Ukhetho oluzayo mbona ngani luzaba lodlakela ngoba ukuvota lapha elizweni sokuyinhlala yenza ukuthi kumele kube lodlakela. Abantu beZimbabwe sebejwayele ukuthi iZANU-PF le MDC zizakwondana ezibhakeleni njengalokhu esikubone eZimexmall izolo njalo lasekuvoteni. Okunye okuzabangela udlakela yikuthi amapholisa wona akazwisisi ukuthi kumele asebenze njani ngesikhathi sokuvota ngaphandle kokutshaya abantu.
Wengeze ethi umnumzana Emerson Mnangagwa kufuze azame ukuqondisa lolu daba ngokukhuthaza ukufundisa kwaZulu langokungajujuzeli udlakela ngesikhathi sokhetho ngokukhuza ikakhulu abasakhulayo abebandla lakhe eleZANU-PF abalomkhulu okusetshenziswa ngabezombusazi ukuqala ukulwisana abangasekelilelo bandla kumbe abalembono ehlukeneyo labo. Engcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uthi kusobala ukuthi kuzakuba lengxabangxoza ngesikhathi sokhetho njalo uMnangagwa kufuze atshengise ukuthi uqinisile ukuthi akusoze kube njalo ngokubopha amalunga aweZANU-PF ayetshaya abantu lalawo ayeMDCT abangele umsindo.
Okwenzakale eZimexmall kuhle utshengisele ukuthi ilizwe alikazilungiseli ukuba lokhetho olungelamsindo. Umnumzana Mnangagwa kufuze ehle ethathe leli thuba etshengise ebophe labo ade bebangela umsindo izulu, ephinde njalo ebophe labanye abezanu ababetshaya abantu ngezikhathi zabo 2008-2013 ukuthi sisuthiseke sibe lithi uqinisile yena nxa esithi ukhetho lomnyaka ozayo liyabe lilothule.
Umkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabuto Mabhena uthe umsindo obekhona eZimexmall uyethusa ngoba uveza sobala ukuthi kulabantu abalezikhali phakathi kukaZulu njengoba kuvele ukuba kwabakade belisana izolo kulabanye abakade belemibhobho.
Into eyenzakale eHarare izolo iyasethusa lapha kade kuxabana khona intsha ye-MDCT singazi umba abanye kade ngabeZANU-PF kumbe kade kuyilaba abathengisa emgwaqweni. Okusethusa kakhulu yikuthi kube le mbiko yokuthi kube lezikhali bezikhona imbhobho lapho kudutshulwe khona. Kuyasimangalisa njalo kuyasethusa ukuthi abantu nje bayithola ngapi imbhobho ngoba imbhobho kumele ihlale emasotsheni kumbe futhi ihlale emapholiseni. Akumelanga kube lo muntu oyisakhamuzi othengisa emgwaqweni ohamba ethwele umbhobho, umbhobho angawusebenzisa loba yinini.
Unkosikazi Sibilo Maphosa isakhamuzi saseHarare ukuthi sokuyinjwayelo eZimbabwe ukuthi kuliwe lokungabi lokuzwisisana ngokusebenzelana ndawonye lalabo abantu abangamabandla ezombusazwe ehlukeneyo njalo belembono ehlukeneyo ikakhulu ngezikhathi zokhetho.
Ngemva kwesehlakalo sayizulu esenzakale eZimexmall esokutshana kwabantu, ngingathi ama-elections okuthiwa khona ukhetho luzabe lungolulo okuthula lokubambana phakathi awakho, ngoba sokunganithi neZimbabwe into esesiyijwayele ukuthi nxa kungathiwa kulokhetho lomongameli abantu mele balwe. So ukuya phambili kwethu kukhatshana nxa singakwanisi ukuthi sike sithi sitshane lokuhlukumezana sifocuse on into eyi-one esimele siqhubele phambili okulutshintsho. Kunzima ukululetha utshintsho lwangkhona nxa kusaselobuhlungu obunjalo bokuphathana kubi le-violence.
Kube lokulwisana phakathi kwabasakhulayo abe-MDCT nabathengisela eZimexmall izolo lapho kugcine kukhala imbhobho kutshaya abanye abantu ababhidlizele impahla emahofisini esigodlo sebandla le-MDCT ese-Harvest House esitshaywe ngamatshe wafa amafasitela leminyango. Imbiko ebiphuma ezindabeni eminye iveze ukuba abasakhulayo abeZANU-PF bebeliswana labaphila ngokuthengisa eZimexmall abacine bebalekela e-Harvest House okubangele ukulwisana kwamahofisi DC lawa. Kodwa kwelinye icele elithi ngabasakhulayo abe-MDCT abaqale umsindo abacine begxotshaniswa ngabaphila lokuthengisa balekela emahofisini abo okuyikho okuqondileyo okwamanje akwaziwa. Ngameli Emerson Mnangagwa wathembisa emazini akhe wokuqala umsebenzi ukuthi ukhetho lwalonyaka asoze lube lodlakela njengeminye iminyaka. Imele isidwe 7 seHarare, ngiyiGibson Bhebhe.